Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chananjani sihlobo esithandekayo olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle, bona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungisa indaba zokhetho.
Nami ke usithandekile Mhlanga ngisithi elebilitane lamanye amazwe lamuhla abahlangene leziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngengqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwe kwele Ivory Coast.
Siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu kade sebethathela ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lolu. Sibona ingani yinto ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota, sibona ingani hhayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu.
Umthethwandaba unquma ukuthi abalabazali abavela phandle kwelizwe beyizizalwane zeZimbabwe ama-aliens balelungelo lokuvota.
Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bathi bathaliswe amagabha avuzayo lilunga lebandla leZANU-PF elibahlukuluzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwelebhilitane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson namuhla uhlanganele ziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngenqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast. UJohnson uthi iqula leZimbabwe limthembise ukuthi uhulumende omutsha uzimisele ukusebenza katalala ehlenge ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Emhlanganweni lo, uJohnson uhlangane njalo leziphathamandla ze-European Union kanye lezamazwe ase-Afrika baxoxisana ngodaba lweZimbabwe. Kunakanelwa ukuthi udaba lwezijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiBhilithane kanye le-EU zingaba zikhulunywe ngazo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
IBritain ilabantu abangu-20,000 abayizizalwane zaseBritain abaseZimbabwe. Ngibone ngani izama khonokho ukuthi ingane yalungisa lolo daba ukuthi abantu laba bathole ukuhlala kuhle. Okwesibili, ngibona ngani udubo lolo lokuthi iBritain izama ukuthi mhlawumbe indaba yomhlabathi ingalungiswa kakutsha. Kukhulunyiswane uqawulwe njalo iBritain ibisidiniwe ngokuthi ihlale ingelwayo leZimbabwe yona lezizalwane eziningi ezikhona ezeZimbabwe. Mbona ngani yikho lokho nje kuphela lokuthi iBritain kathe sibhizi izama ukwenza iBrexit. Ngibona ngani khonokho kuyifaka esibangeni sokuthi izame ukuthola amanye amazwe engadlelana lawo ngokushesha ukwenzela ukuthi ibe lezivumelwano eziqinileyo ezokuthengiselana izinto lapho nxa siphume ku-EU. Ngibone ngani yikho lokho kuyihlupha iBritain.
Indaba yezijeziso ezafakelwa iZimbabwe European Union okugoqela yona iBhilithane singabona bekuhambisa njani lapha, bengazesula na?
Mbona ngani ze-Britain zingesulwa nje kungasukwana zalutho ezizahlupha ngeze-European Union ngoba xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle lokuthi into esifana nalokhetho kazi kabi kwake indlela akwenza umthetho olungileyo. Mbona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswe indaba esifana nalezo kumbe kuze kulungiswe indaba zokhetho.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane.
linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM lango 7 PM eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing.
Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo. Njengalokho okuphume kumaphephandaba, intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana, unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi uMphoko ukhona kweleBotswana, kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze uMphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi uMphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma eseAbidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho uMphoko yamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza uMphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe seyabulona ucubula ngezombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi uMongameli Khama ethakazelela ukungena kukaMnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana loMongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana le the new government yeZimbabwe but at the same time is protecting uMphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yokuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina uMphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloko becela ukuthi lawe ndoda obuza ngalokuthi awusungabuyela yini ekhaya. I want you to situation ukuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sigcina lo siyamprotect samvimbela ngapho or something like that. I think it's more ukuthi bathi uthini sibonitshise ngasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngaleli lahlelwe jele.
UMphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi akulazizilwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Xabron kweleBotswana.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbhuqazwe. Ngo-2011 sike saxoxa lomuyi uMnumzana Enos Nkala ongomunye njalo wabetheswa leli cala sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze usekela mayi saza kunika ukuthi kathi yona igugurawundi yahamba njani.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngikhonvey imessage.
Sikubone kufanele khonapha kuStudio 7 ukuthi ziliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lezizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Thiyani indlebe kusasa khonapha kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo. abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kobulawayo bakhala ngokuhlukuluzwa lilunga lebandla lezanu-PF umnumzana Magura Charumbira owayengumgcini sihlalo wabasakhulayo kusiqinti sebulawayo Central abathi uzitshaya isifuba esithi akulanto abangamenza yona ngoba ekuqembu lezanu-PF eleTeam Lacoste lona elisekela umongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo bekuyisiphithiphithi edolobheni, abantu abathengisayo behamba besethuselwa ngumnumzana Charumbira ethi kumele bamlalele njalo bangene imihlangano ayimemezelayo emahofisini ezanu-PF kobulawayo osokuthiye abathengisayo bemthembisa ukumbophisa. UCharumbira ukulandule konke lokho kodwa ethi uyakhulumisana labo somabhizimusi abaqala ngokusebenzelana lejaha leG40 u-Elfas Mashaba ethi usebenza lezihlobo zikankosikazi Grace Mugabe owayengumkamongameli welizwe osuswe embusweni libutho kuviki edlule.
Abantu bonabo balamanga ngoba imilili lamavendors angikhona si-association yamavendors wonawo. Ndaba siyayisivuya ukuthi sibone ukuthi ama-violence vesazivele impilo yabantu kuyini okuqakathekileyo.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikaCharumbira sokuhamba esethusela abantu abathengisa impahla ezehlukeneyo ethi bazamthathela inyathela njalo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kazothatha isiganyi sakhe.
Asijabulanga ngesenzo sikaMagura Charumbira lo ohlukumeza abantu bakithi special laba abalezitendi abathengisa egodini laphana usiyafika emadlodlo.
Othengisayo umnumzana Thembani Nkomo uthe bahlukuluziwe izolo nguCharumbira sebethengisa bechochobele njalo ebecotshanisana lamapholisa ekhansili yedolobho lakobulawayo.
UCharumbira ule problem enkulu kakhulu into ayenza.
Kunyanga edlule uCharumbira ubekhuthaza abantu ukuba bamhlawule imali ukuze abamele bathengisele inqe lapho abafuna khona futhi abayala ukumupha imali ebebacala ngokuthi bakucelele G40 uzaqedenana labo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engangena embusweni. Iningi labantu bathengisa bechochobele kuthi abanye sebesusiwe endaweni zabo zokuthengisela uCharamba usefaka abantu bakhe abamhlawula imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulohulumente omutsha. Lizasibamba kumakakasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Umthethwandaba waphezulu usunqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe kodwa beyizizalwane zeZimbabwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens sebelelungelo lokubhalisela ukuvota nxa belencwadi ezeneleyo. Ihofisi kaMsitheli yayinqume ukuthi bengavoti incwadi zabo zingakatshengisi ukuthi yizizalwane zeZimbabwe. Kodwa amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights alukhweza emthethwandaba lolu daba. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyetenga.
Njenge-MDC ekhokhelwa ngubaba uNcube, hayi siyathaba kakhulu ngoba vele yinto ade sihlezi siyilwela. I-constitution ithi umuntu wonke as long as citizen register to vote. And i-citizen ithi umuntu even umuntu ozalele lapha eZimbabwe. Besisithi hayi loba nje umbebe wayesala ukuthi abantu laba betho ngabantu balapha eZimbabwe. Yathi sithi alright, nxa kunjalo ama-birth certificate amade lawo atshengisa ukuthi abhaliwe etshengisa ukuthi umuntu uzalele lapha eZimbabwe. Nxa kusiyarejista umuntu kahambe le-long birth certificate yona leyo nesithupha sakhe esibhale alien ye proof of residence. So into vele ade siyibiza ukuthi izinegotiator lezethu into ade siyikhalele. Izethu yathi hayi into leyo kayikho emandleni wami. So yikho zathi hayi ngangcono esihambeni ngaphi. Sisibonisane labantu nedisa lokuthi kuhambe ikhona. So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu ade sebethathela ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lona. Sibona ingani yinto eza ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota. Sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu ngoba baningi abantwana. Especially ngayo yona leyo. Uthi thiwa umama wavele eMalawi, wavele eMozambique, wavele ukuthi lanakhaya lazi ikhadi only khaya alaziyo ngelalapha eZimbabwe. Kuyeso kuthiwa ye umuntu kasakasilalungele lokuvota. Engahamba izinda khona ngale Zambia kumbe eMalawi sabamazi kuyaqonda kakhulu. And khathesi sesikwenza vele sesihle siqalisile manje ukungena kuground sixwayisa bona laba abantu ababikhothele khatshana yizethu ukuthi namalungelo ethu sikhethe msasa liye-register ukuvota.
Inani labo linengi kakhulu yini abantu laba?
Baningi sibili abantu lapha. Ngingakhangela for instance lapha kubulawa endaweni ezingani kubosizinda nathini baningi sibili abantu. Suzakhangela ivini kakhulu Mpophoma ikakhulu amalokitshi amadala kubomvilikazi eMpophoma nemaplazini yikho abagcwele kakhulu laba bantu. Into ade siyikhangelela ukuthi bona laba bantu bade be-affecte kakhulu. Anti umbele nawo beboda emalokitshini ezama ukuthi nika abantu izithupha. Lathi bekhangelela ukuthi i-exercise kambebena le ibizancedisa abantu abaningi nalaba ade be-affect. But ithona ingani kayincedanga kakhulu ngoba still ade go back to the same process ukuthi bebuyele emahofisini amakhulu akombebe eHarare kumbe koBulawayo bebhadala ama-$40 nalapho. Into futhi nangila iningi labantu nalabe bengelamanje. Isinqumo lesi esiphume namhla sibili siyancedile kakhulu ngoba abanye abantu ade be-affected. Abanye nje-ke kungalaba abantu vele babona ukuthi akulancedi ukuthona sithi yazama ukurese azihlalele ezinti. So inani labantu zona laba belingabalwanga ebantwini laba wethenda webhayibhile.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho sikhulume laye ekoBulawayo.
Abuphi uxolo sobe sandikayo idale leHarare High Court ngolwesithathu lamhlanje livumane uPastor Ivan Mawarire engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. UMawarire ubotshwe enyakenye phezu kokutshengisela okwabakhona elizweni, wetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMugabe. Kodwa esipha isinqumo sakhe umahluli wedale le-High Court uPriscilla Chigumbu uthe abatshutshisi bakahulumende behluleke ukuveza ubufakazi phambi kwenkundla. UMawarire uveze ukujabula okukhulu ngesinqumo lesi. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Komo yena uthe vele besingekho isidingo sokuthi uMawarire ebotshwe.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngomumo wezombusazwe eZimbabwe sikhangela ukuba abahlala phandle kwelizwe bathini ngawo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lephalamende akwelebhilithania sesole umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuphehla inzondo yabokholo lwesimoslem ngembiko ayethule enkundleni yeTwitter.
umsakazo kamabona kude oemelika oNBC usuxoxe ingqungquthela umsakazo lo umatha luwa ngoba esetheswa icala lokuphumputha wesifazana bengavumelananga.
Uhlelo olosungulwa ngobe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora olokuthi abafundi baphekelwe ezikolo solumile ngenxa yokusilela komumbu kanye lerayisi ebiphiwa izikolo. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izikolo zikhweze impadalo yazo ukuze zithole imali yokuthenga lokhu kudla. Kubika uvusisizwe Mkhwanazi.
Eminye imithetho yafakwa ngobe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora ngedi abafundi kumele baphekelwe ukudla lapho besesikolo. Phansi kalolu hlelo uhulumende esebenzelana logatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kumele lunikeze izikolo omumbu kanye lerayisi kude abezikolo bazithengele isithebo. Kodwa lolu hlelo selulesikhathi lwamiswa ngoba umumbu kanye lerayisi kungekho kwakathesi. Lokhu sekudale ukuthi abezikolo bathathe imali zezikolo bathenge ukudla kwabafundi. Ezinye izikolo seziveze ukuthi ziza kwengeza imbadalo yesikolo ngomnyaka ozayo ukuze zilandele imithetho yezemfundo emitsha eyafakwa nguTokora. Esinye sezikolo seziveze ukuthi sizengeza imbadalo ngesamasabata esizimele sodwa iGwanda Adventist Primary School iGaps kusuka ku-$250 kusiya ku-$300 ngethemu ukuze senelise ukupha abafundi ukudla. Umzalo lomntwana kulesi sikolo ongathandayo uqanjwa ngebizo uthi balokudana ngokuqansa kwembadalo yesikolo ngesikhathi umnotho wakuleli ungamanga kahle.
Kulfisi siyabe simele siqale kuyenzwe ikomiti. Abazali batshelwe ngokuthi kukhwezwa ngemalini ngendlela bani ukuze labo bazitholo bavuma yini ukuthi bakhwezele kumbe bancedise ngezimali ezithewe.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo isakamise Gwanda njalo layo sole inyathelo likaTokora lokuthi abafundi baphekele ukudla ezikolo esithi lokhu izifiso zikaThemba lwamukela.
Ukuthi into zika Dokora vele eziningi uyakwazi la ukuthi izinto ezaziphokuba izifiso nje wayefisa nje ukuthi izinto zingaba njalo, but okunye ukukhangela ukubona ukuthi it's impossible, into ezingeke zafaza yenzakala. Ukuthi athi izikolo zizafida abantwana, imali yokufida abantwana ingakhitshwa. At the same time nxa izikolo zicela ukuthi zikhweze ischool fees, uhulumende uyala yena uminister Dokora ukuthi ischool fees zikhwezwe. Imali yangkhona yokufida abantwana ivele izavela nga.
UDokora sechothozwe ngabazali kanye lengcwethe zemfundo ezisola indlela aguqule ngayo zemfundo ebalisa ukuthi abafundi abaqala isikolo bafundiswe izifundo zenombolo imaths kanye lesikhiwa kusetshenziswa indimi zesintu kungenani lokuthi ababalisi balezi ndimi bayasilela. Okunokuswele ngabazali kakhulu isifungo esenziwa ngabantwana lapho befika esikolo iningi elitha kuhambelani lenkolo yesiKristu. UMaduma uthi ngezifiso zakhe ngawuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyamphumuza uDokora lapho ekhetha idale lephalamende elitsha.
Dokora i-education uyiphambanisile kakhulu kakhulu from izinga ukholthatha echiye khona. Nxa kusiba lohulumende omutsha sengathi uDokora angakhitshwa.
Omela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo udokangelele ukuthi uhulumende akengelisise kakhulu inguquko ezenziwe ngesiphangephange nguTokora njalo kumele kuhlalwe phansi kulungisiswe lokhu kanye lodaba lwabo lwehole eliphansi. Imizamo yokuxoxa lozaphethe ezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Masukume kanye lophethe ogatsha lwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare umnumzana Togarese Rivabi iyehlule ngoba bengekho emahofisini abo lapho sibethekele. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangani lezihlobo emsakazweni wenu oyestudio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
Njengokuthembisa kwethu ekuseni ukuthi sizazivala incwadi zenu elisithumela zona nanzike.
URobson Mwale uthi ngithanda ukubingelela ubaba, umntanami uAmanda, bona abahlala eNtumbane. EGoli la engikhona ngibingelela ingane zami uDennis, uMatthew, unkosikazi wami. Ingoma ngicela eyama Soul Brothers ethi bekezelani.
Siphethe eka Wellington na Dixon Ncubena uthi sabona msakazi, yebo Dixon. Ngephimbo lakho ngicela ukubingelela abazali bami eBram ePlumtree esigabeni sakoHobodo uMangwenya. Ngapha eGoli ngibengelele unkosikazi wami usifakazile le group yonke ye Royal Malaba Family obhalayo ngoDixon.
Ukuthi uNtando Ntax Sibanda uthi msakazi ngithanda ukubingelela ingqabutho yami uMthabisi Kulube kanye lomamncane wakhe lomna wakhe uCynthia kontuthu ziyathunqa ngithi funda mfanami imfundo lilifa lakho. Ngigade ibhasi ngiqonde emaguswini enkayi esomakandane ngibingelele imuli yako sekatha yonke ngithi ngiyalikhumbuza zihlobo zami ngibacelela ingoma kaLundi Jamara Mphefumulo Wami.
Siqhubeke mamhlanga ngencwadi zabalaleli lapha ngiphethe eka Jason Maphosa uthi yena uMaphosa ngifuna ukubingelela umama uMandlovu eswinge eAvoca ubaba unaRose uRose uMamo Losco lani basakazi. Siyabonga Maphosa. Ingoma ngicela loba yipi evela ku Jayz Maravin wayiqamba uJayz ilidlozi le music.
Yeva mthanda mpela. UThembani Tisivanda uthi ngithanda ubingelela wena ofunda incwadi zethu. Siyabonga. Bese ngibingelela umama unathe osecholocho labafana bami abaseGoli. Ingoma bachayele eka Alan ethi ngizoqala echolocho.
Zinengi incwadi mamhlanga. Sigcine ngeka Charity Mpofu uthi yena ngithanda ukubingelela lonke basakazi. Mina ibizo lami nguCharity Fidelis Mpofu. Ngithanda ukubingelela isithandwa sami uChase Mhlanga ohlala eMakhandeni. Ngibingelele labantwa bami uFortune Mhlanga, Cindy Carol. Ngibathanda inyani. Ngicela ingoma kaMafikizolo ethi Love Potion. Hayi zinengi impela incwadi zenu balaleli. Sile ngoma eka Jayz. Singaqhubeka mamhlanga, mhlawumbe sivale eyinye eyodwa bese siyadlala ingoma nxa kusase lesikhathi.
Hayi ke siyabona lapha kuthiwa kusela sikhathi. Ngakho ke siyalibonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 001-202-465-0138.
Sikhathi sesambile mpela, kodwa kahle ngivandezele eyodwa lapho ekavusa Spanda uvusa umuzi Spanda uthi yena ngiyalibingelela lonke basakazi abahle. Igama lami ngovusa umuzi Spanda. Ngicela ukubingelela imuli yami una lethubuhle lengane zethu lemuli yonke yakomahwaya efilabusi. Ngiyabonga lathi siyabonga balaleli liqhubeke lisilobela incwadi zenu sizazivala khonapha emsakazweni. Asiselaso isikhathi sokudlala ingoma, kodwa sizakwenza kumalanga alandelayo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Elebhilithane lamanye amazwe lamhlaba ahlangene leziphathamandla zikahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.